Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emweni ngoqibelo mhla ka 21 zibandlela 2017 engu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi izizalwane zalelo lizwe ziqoqa ukutshengisela okungaba lodlakela.
Izinkampani eziningi ziqhatha abantu abavela ngaphandle, abavela kwelakithi kubo-Nigeria lamanye amazwe.
Umama othola intombazana esakhulayo ilele lomkakhe wayinqunula kwathathwa imfanekiso kamabonakude usebotshiwe.
Wathatha amashitsi ababelele kuwo wawufaka phandle, wafaka edishini, wathi umntwana aphume phandle ayewatsha impahla leziyana enqume njalo engagqokanga.
Kuhlelo lwethu labesifazana sixoxa lo wakhe wahlala phansi wanatha itiye lowayengumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi izizalwane zalelo lizwe ziqoqa ukutshengisela okungaba lodlakela. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, eZimbabwe and Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina njengeZimbabwe Community in South Africa siyawamukela umbiko kwababogigaba. Zintathu izinto eziqhakathekileyo azikhulumileyo. Into yokuqala ukuthi uthe usacabangisisa kuhle ngokuthi abantu laba abangu 200,000 abaphethe incwadi zokucela esingathi ngamaZimbabwe special permit kuyini okuzoyenzakala kubo. Uchilo embikweni wakhe ukuthi yena akakhulumi labanye asebenza labo kuhulumende, la akacabangisisi kuhle ukuthi kambe kwino okungenziwa ngalabo bantu abaphethe incwadi lezo. Okwesibili uthe uyananzelela ukuthi abantu abaningi sebelesikhathi belapha, abantu lapha sebeyakhile imizi, abanye sebebelabantwana behlala lapha eSouth Africa iminyaka eyisikhombisa esidlulile selokhu bathola izincwadi lezo ngo-2010. Kanti kumele sikwazi futhi ukuthi abanye vele kuleso sikhathi babethole incwadi zokudingisiswa esingathi ngama-asylum document kungafi ku-2010. Nxa sibala uyathola omunye umuntu sele mnyaka edlula iminyaka elithumi elapha eSouth Africa. So uminister uyakunanzelela khonoko, yikho esithi ufisa ukuthi acabangisise kahle. Okwesithathu akuphakamisileyo yikuthi uyacela, uyanxusa futhi ukuthi labo abanelisa ukuthi bangene kwamanye ama-permit asebezathiwa ngama-visa, kabenze njalo. Laba abangaphumeleli ukungena ngumuntu mhlawumbe osemchadweni, umuntu achadelaye uyisizalwane salapha eSouth Africa, uyakwazi ukuthi a-applyele i-visa yomchado. Nxa kuyukuthi mhlawumbe omunye wakhe mbe umkakhe waseZimbabwe kodwa ule visa nawe singathi ngama-working visa mbe business visa, lakho uyakwazi ukuthi abuye agudlulekele khona aye kuleyo visa eyomkakhe. Nxa kuyukuthi uyakhwalifaya kumbe uyaphumelela ngokwezimfundo, izithupha zesikola nazo, akhona njalo amavisa njalo umuntu angaya khona.
Manje lina lithini ngembiko le?
Thina-ke sikutshoye ukuthi asibeni lethemba ukuthi njengoba sacabangisisa sibe lethemba ukuthi kabasoze batsho ukuthi mhlaka 31 December 2017 sibuyele emuva ekhaya.
Imbiko yokubana kungahlaselwa abavela eZimbabwe like layizwa yini?
Imbiko enjalo kayikaphumi kuhle, kodwa esikwaziwe ukuthi bakhona elokitshini lasePretoria okuthiwa yiMamelodi, kathi kabe lesiqiniseko sakho kule ncwadi esiyibona ebulenjini, gijima inxusa uZulu walaphana eMamelodi lePretoria ukuthi mhla ka 24 baFebruary bahlangane khona kube le march bakhala ngokuthi izikampani eziningi zichatha abantu abavela ngaphandle abavela kwelakithi kubo Nigeria lamanye amazwe bese besola futhi ukuthi kade indaba abantu ababuya emazweni angaphandle afana lelethu iNigeria amanye lawa amazwe bephiwa incwadi zokudingisiswa singathi ngama asylum document.
Alo ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa lesinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Jays Simanampofu ngalolu daba.
Ya, izizalwane zeSouth Africa zikhanya ngathi ziloku kufonona ezinakho malana ngabantu abavela phandle, ikakhulu abeZimbabwe, abeNigeria, abeDRC, labanye nje abanjengalabo. Ngendawo yokuthi abantu abakhanya sebebaningi, njalo uhulumende weSouth Africa uqhubeka phambili ebemukela labo bantu, ebanika amaphepha ukuthi bahlale lapha lokuthi basebenze lapha. Sokubona bakhala ngokuthi sokuba-affecta impilo yabo, abaselamsebenzi abanayo abayithola ngoba amakhampani amaningi eprefera ukuthatha abantu abavela phandle.
Imbiko yona leyi itholakala ngaphi?
Impiko leyo siyithola ku-internet. Yasekuleta nje ngathi uqala ukuphumiza lontambama akwabi nesosi efakaza ukuthi liqinile
khona kunjani umumo abavela kwamanye amazwe baphathwa njani khona ngabe.
Ah, okwamanje akulanto nje ebonakala ukuthi kulomehluko phakathi kwama-South Africans namaZimbabweans. Noma nje kufuthelela kungaba khona kodwa kungavele igcini ngoba nakhona umthetho kawuvumi. Uhulumende weSouth Africa wafaka kwabakhiye ukuthi xenophobia angeke ayivumele njalo. Abantu abazaqala leyo nto bazwala kubala kufesana lomthetho ukuthi bangagcina behaniswa emajele. So kungabe nokufuthelana okucwathileyo ungavela ungaduka noba yisiphi isikhathi kwenzakale ngoba nakhona sithola abantu bekhuluma ngale ndawo zezidemonstration ofanele abantu bafuna ukuzenza mhla ka 24 February bedemonstrate ngendawo naleyo. So kutshengisa ukuthi kungabe kukhona okwenzakalayo ekungavele egcekele kodwa kwamanje kuthula kulanto nje ejengisayo.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jays Simanampofu, esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umama owathola intombazana esakhulayo ilele lomkakhe wayinqunula kwathathwa imfanekiso kamabonakude usebotshiwe. Umama lo obikwa ehlala eGwanda wakhulula impahla zikantombazana lo wamuthi awache ingubo zakhe ebhunyumunyu phandle kwendlu abantu bebukele bethatha imfanekiso kamabonakude eyahazwa ebulenjini beWhatsApp. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu ohlala eGwanda umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Of course umntwana ukurongo laye ayikwenzi but punishment umama lo aseyenza njengezakhamizi siyibone singanithi outrageous usuke wafaka umthetho ezandleni zakhe kakhulu othi ngawuthole kunjalo wenze siyake sibona abanye bekwenza athiye bakhiyele endlini ubaba nomntwana ayebiza abanye abantu ibuyindaba izoxukuxwa endlini kulungiswe kungaphumelanga ngaphandle nehlazwe lingakho. So njengezakhamizi sathi sicomplaine emapholiseni ukuthi no into le ayisiphathi kuhle ayiniki i-picture enhle nge-community yethu amapholisa akayikhangeli. So esicina ukuzwa ukuthi amapholisa ngathi abatholi laba ubaba nomama abayiresponsible for this video le indaba yonke le. So ungaliba ngabantu akade besekhothizo unfortunately bengingekho ngisalinde ukuthi ngithole i-update eyo exactly ukuthi e-court sokusuke kwahamba njani. Kodwa hhayi abantu beGwanda besingathabanga kakhulu ngendlela lento eyenziwe ngayo umntwana selulaziwe seyangisiwe isithunzi sakhe siphelile phakathi kwabantu noma ukuthi yena wenza into errong.
Manje ukuthi kuze kubonakale ukuthi ngubani njalo labo nabo abamnqunulayo ngobani kuhambe njani khona?
Indawo yethu eGwanda indawo encane kakhulu but Chris ngabantu esazanayo and la kuvideo ngalalela uyezwa bekhuluma bembuza umntwana ezithi hayi yena ubefunde Colenbourne le ndawo lapho kwenzakala khona i-picture ye-video leya thina esihlala eGwanda sivela sibone ukuthi kungani. So kube lula ukuthi labo bantu masinya be-identify bazakale ukuthi ngobani.
Lina njengezakhamuzi lingathini ngesehlakalo lesi, liyakhuthaza yini abanye abangabona kusenzakala isihluko esinje ukuba baye emapholiseni.
Siyakukhuthaza kakhulu kodwa into yokugcina sifisa ukuthi izinto zethu njenge community sibe siziphatha sesizifaka amapholisa namakhodi. Sikhuthaza ukuthi asenzeni ubuntu bethu vele singafiki kustage ukuthi kuyanqunulwana kwenziwe njalo. Ikakhulu indaba yama-cellphone le abantu sebelento yokuthi uzathola noma umuntu egalula emfuleni kulokuthi beyecela emanzini beyemkhipha. Baqala bami bathatha amavidiyo ngamafoni be-ignore ukulungisa i-situation ekhona. Siyakhuthaza ukuthi hayi kasibuyeleni ebuntwini bethu, thatha isintu sethu sisifake phambili. Into enjana sonto yokuthi ibone isenzakala uyithatha impikitha uyichithele umhlaba wokuthi ake libone ukuthi egwanda siyenzana njani. Sikhuthaza ukuthi asitshintsheni sibuyeleni kubeni ngamajawunda wethu njengoba sasinjalo. Nxa kusehlula-ke wela abangazwisisiya kula nto esingayiyeza, sizawazisa amapholisa ukuthi kusize sivuselane endleleni ukuthi sihambeni ngendlini yesintu sethu.
Alo-ke ngumnumzana abekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ehlala eGwanda obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eGwanda.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Beitbridge njalo ngixoxa lomeli wesigaba lesi edalele parliamente unkosikazi Isipho Dube. Madube, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba, nami ngiyabonga ukungena kuhlelo.
Bayakhala abantu endaweni esijiyeneyo zelizwe ngeZulu bathi selilinengi kakhulu. Khona ngapho eBeitbridge linjani?
IZulu liyana, kodwa ukuna kwalo hayi ayisikho okunika amadlabuzane. Ngamanye amazwi liyasilela. Abantu kathe sikhona bebhizi kulubhubhu bayalima. Asikhangela umango weBeitbridge abantu belima kathesi ngoJanuwari lo. Kuyenzakala ukuthi lihambe futhi izulu lishiye abantu laba besebethelwa izilimo zabo emasimini. And ukunakwalo kathesi lina kwezinye indawo line ngaphetsheya komgwaqo, ngapha ngaphetsheya komgwaqo lingani. Kulinywe ngaphetsheya komgwaqo, ngapha ngaphetsheya kwesifula kungalinywa. And nxa sisuka endaweni okuthiwa kuseRutumba, akulaZulu eBeitbridge khona lapha etown vele akulaZulu ngitsho.
Akula yini kwezinye indawo lapho osokulezilimo esezikhulile?
Hayi, akukabi nezilimo esezikhulile. Ukuthi singathi sokulezilimo esezikhulile, isilimo seBeitbridge sikhanya ukutshengisela ikhabe. Ngabona nxa ngikhuluma kathesi angabe engakanabi la makhaba angikhona. Okutshengisa ukuthi hayi akukuhle. Asikhangelelanga isivuno sibile eBeitbridge ngokuthi esalela ukuthi izulu lingahamba and lona lingakani. Alibana ukuthi izulu lele silibona selizimpophoma lina ngapha eBeitbridge besingathi sibili ku-right ngokuthi iBeitbridge belifuna izulu eliningi. Yikho ukuthi abantu bavuthise athi hayi likhona kathe sivele lilutshwana kakhulu.
Inyakenye kwakunjani emasimini?
Hayi, nyakenye. Abantu abatholanga lutho ngisho nyakenye kwakubuhlungu. And sikhuluma ngenyakenye kathesi nje sesizangena konalo umnyaka omutsha. Hhayi kube kulesihluku ngapha ngokuthi kwakungela idini utshani kokuthi inkomo idobhe, inkomo ibisidla inhlabathi. Abantu baselwe zinkomo okubuhlungu. Hhayi, okuzwisa usizi shame.
Kathesi senjani amadlelo lazo, inkomo zinjani?
Akathesi inkomo sezidobhadobha, sezinganasi, akusakhangelela ukuthi kungaba lezingapha. Selikukhona ukuthi zidobhadobhe sililutshani sobukhona nyana. Kodwa-ke baselwa zinkomo abantu okubuhlungu shemo. Akuthi inkomo ibisifa ingadliwa la inja, ingadliwa la manqe.
Yiziphi izilimo Madube elivame ukuzilima khona ngapho eliyake litshaye khona inala nxa izulu lithelana kuhle?
Unyawuthi lethwetha yizo izilimo ezifuna eBeitbridge. Umumbu hayi, umumbu uba khona nxa kusinalo lelizulu sibe kuthiwa limele abazimpophoma ye uyava but hayi indawo yangikhona ifuna unyawuthi lethwetha.
Amakhabe lawo ngawenu kodwa?
Amakhabe yinala yethu. Kodwa akafakwe esifaleni vele sikhale ukuthi sizawatshaya ngenxa ukuthi uzakwazi ukuthi ebhayibhile vele izinto lizahamba kade esi sizawatshaya lingahamba vele inale yamakhabe siyakwazi ukuthi asezisiwasweni azaba khona.
Singathi uZulu weBeitbridge uzaqhubeka edinga ukuphathiswa ngokudla.
Indlala siyikhangelela ukuthi ikhona ihulumente le khona ingacabanga ukuthi iBeitbridge ikavade a-a singaba le ndlala ebuhlungu.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Madube, siyabonga.
Ngathi siyabonga baba, lingadina la kusasa.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomeli wesigaba seMathebeleland South edale leParliamente unkosikazi iSipho Dube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo unguNtungameli Nkomo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lesakhamuzi sedaluka eLupane umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kande isikhathi side baba singenile ku-2017 kande unjani kodwa ngabhodli na.
Hayi thina siyaphila lathi singene kahle.
Yabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani khona ngapho sizwa kuthiwa izulu liyana kakhulu.
Ye, iqiniso liyana izulu kakhulu, Chris Gande. Into esiyibongayo ukuthi ilokhuizini yethu imeldilay. Umumo wakhona sike sinika nemafonini besiqonqosela. Into esesiyibonga ku-disaster yokuqala ukuthi sesiqonqoselwa ngamafoni. Ngapha engikhona mina kahle kahle edaluka lapho izulu liyana kusini ngoba ngikhuluma kule 2 days kuphelai silithole lingekho kuqanda kodwa emanzi wona maningi ngendlela ephezulu ngoba ngikhuluma nje silomfula lapho kuthiwa ngikuki sina sikhapha kule bridge elikhona kwaba ngaphansi kwesikole kuthiwa idaluka eliyinto elikhaphisa abantu besiya kuthola usizo especially abezimpilakahle esenlukhi ngani kakuthiakuchapheke Chris Gandhi ngikhuluma nje ezifom nge-Thursday last week bekekuvalile mawe-2 days lezi hhayi kuke ngamandla kakhulu ngoba namanje nxa ngikhangele kulezindawo thina ungani kuyizidaka amanzi akhona agcwele phezulu nabade behamba namhla besayafuna isizo phetheya behlulekile kulabanye njalo abangabantu abasebenzela bengaphetheya behlulekile ukuchapha ngokugcwala kwemfula. Angikhulumi nje ngabantwana besikolo ngoba abantwana besikolo bona abana abavelela ngaphetheya besiza ngapha ezikolo lezi ezingapha kabaseyinelisi ngemota zona kangikhulumi ngoba abanye eke kuqale kuvule kwezikolo abenelisanga ukuthi befika ngendlela ekhangele ukuthi befika emakhaya efunde ezikolo ngokugcwala komfula okwenziwe ngumfula wethu ubukila.
Wona umonakalo unjani kakhulu emasimini?
Emasimini kuhle kakhulu ngoba ekuqaliseni sikile kube lokhu zemiliyana abadala bakubiza bethi lilembu kuzivu ngokubomvu kade usidla inhliziyo zomumbu wadla abantu abaningi bakhala ngakho endlini enzimu zaze kuqala kubalahlile ngoba abanye bacine bephinda ngemva kwesiqadi nje hhayi kwadlula sizwala kumenyezelo endaweni eziningi ngoba emachaba emasingo kubobani bani yawucinake umandela esekhuluma uminista wethu ukuthi eqonqosela ngazo izibuzo futhi singazibona sesithele bonaba abakhangela abe-arets ngezibuzo zona zazisazibonayo emasimini okunye indawo sokutota isetalize ade beyikhangelele abantu ukuthi beyithole abayitholanga ngendlela eyenelise ngoba akithi yaphati kukhangeleke kakhulu abesesalofeni kuthi grade bayithola bengi-77 balandela abanye 77 ngokulutshwa nabayo intitshwana siyilihletalayiza iyafunakala ukuthi ngabe iyatholakala abantu bekwanise ukufaka ezilimeni zona lezi ezithe ziyakhula.
Manje-ke nxa ukhangela ubona ungani lizayitshaya yini nala
abadala bayete amahlanga ungavuki amahlanga but laba abele ndima ezokuqala sibezalinywa kubo-15 December nemumbi wakhona yiyo sisibona usuphezu kwamadolo ukuthi ukuthi inqali ingaphinda kuvike izalo izawuthiya usuphezu kwezifubeni lapho ukuthi isilindele ukuthi uthakaze but owathi eminingi yakhona yonke iphezu kwamadolo khona lapho imumbi wakhona kuhle sibe emasimini abantu abanye abalimanga especially kithi ngilapha kazange beqaliseni indlela ekhangeleke ukuthi beqalisa ngayo ngoba izifuyo zabo zazinga filanga kunye kufile emajogweni abazama ugatshompo behluleke ngendlela izulu ebelibamba ngakhona ngoba izulu lakhona lise lafika lase lihamba lingami abantu abanye bendlela emasimini befakela ama-raincoat ngendlela ekhona kodwa laba kade belima ngemgoma hayi bathele nzima ngoba abanye bakhona la kade esuke bebilisa ukuthi beqedise inzima zonezo ezemuva ukugoqela ukuthi belime umumbi ngoba inawuthi abanye bathe bathi bayilima bakubona kuyadoda ngendlela izulu elime ngakhona.
Hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu ukungena ehlelweni lwethu olwansuku zonke thina esikubongela abakithi ukuthi siyasikhumbula lani likhona ngapho sizwa ngomumo esikilo siyabonga kandi.
Hhayi lathi sibongile ube lobusuku obuhle.
Aleluya.
Alo ke bekungumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Jenny Williams, umkhokheli wenhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Sicubungula imbali kalobe ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama kanye lo nkosikazi Michelle Obama obelenhlelo zokulwela amalungelo abesifazana bona asebechiyele umongameli omutsha weMelika umnumzana Donald Trump umbuso. Sizakhumbula njalo ukuthi unkosikazi Jenny Williams kanye lomunye wakhe unkosazana Magodonga Mahlangu bake bafika lapha e-America baxoxa laye umongameli Obama bathola njalo isicoco sokuqineka ngokulwela amalungelo abantu ikakhulu abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo unkosikazi Williams.
Lichone njani? Asiyamvalelisa Obama kodwa besilokhu simfuna besithi kakaqeda umsebenzi wakhe. Kodwa ngathi simkhangelela uTrump ngani ubekhankasela ngokutshela abantu ukuthi imisebenzi izabe ikhona ama-Americans for Americans, social justice okuzothisa uZulu lenhlala kahle kaZulu. Singakhangela iZimbabwe labo basitshela ukuthi kuzaba lama-2 million jobs asizizabonanga zwi umsebenzi.
Sesibuya kwabesifazana bakhona lapha abatshengiselayo besithi abamfuni umnumzana Trump. Uyakukholwa yini ukuthi kahloniphi abesifazana ngalokho esesikubonile kusenzakala esakhankasela ukuba ngumongameli?
Kukhanya so ngani laye esekhohliwe ukuthi uvele kumama laye amazwi awakhiphayo. Naye sifuna ukukhulumela umama, hayi kasiphathi kuhle sibili. Yena kumele bamhlalisa phansi bomama bamtshele ukuthi hayi wena uphambanise lapha nalapha nalapha.
Sesimqathanisa lo mongameli Obama.
U-Obama lesithunzi uyahlonipha abantu. Sahlala naye ama-minutes angu-10 minutes mina lo Magodo ngamahlangu lo Michelle. Saba le i-4 of us 4 sihleli phansi sikhulumisana mhlawu kuyana sisiye White House lo mahlangu. And saphuma ku-meeting ona leyo sithi nansi umuntu sibili umuntu ngumuntu ngabantu. U-Obama wayenjalo wasiphatha kuhle laye uMichelle aye bakithi ngabantu labana silokudana kakhulu ukuthi sebesukile kodwa sikhangelela ukuthi baza kuthini bazasebenza njani lezi lama-Americans kumele lathi ngama-Zimbabweans ngasebe ngama-ordinary people once again. Unkosikazi Michelle Obama I think waye i-major role model kwaba abasakhulayo eZimbabwe yama-young girls.
Kuyini ofisi
lo obuyayo? Angazi kumele uzakukwanisa lokhu ngani umkakhe kamhloniphi endlini. I think asikamboni kuhle. Kumele yena uzaba umuntu okudlula umkakhe uTrump. Sizabe sithi hayi uMrs. Trump
usebenza ngono kudlula umkakhe angasizambona asikamboni but number one she must carry on her legacy leyo ka Michelle Obama le education iyeqhakathikile lapha Africa sibili
yiziphi inhlelo owazithandayo ezasenzwa ngkosikazi Michelle Obama
Like what Katama risk could bring back our girls in Nigeria, Wapuma, civilly wate Nancy hashtag Lami Tengfuna, I'm a girls but Hindu is in Kimizabo.
In Langaniso Yako itini, Nyezi Jesus or Elemeli Galinga Pansogamnamzana Obama Elisanda, Uguzi Kwelisa, Wele Zimbabwe.
Tina Abe Waza, now every day she's a be see local sipatwagubi in Zimbabwe, singela mali. Singela evu mvumo okutshengisela sibothwa mahlayana sinikwa ama bribes yenzwa lokho lalokho yiyo ama sanctions kamugabe elethwa kithi abezulu eZimbabwe ngabe umugabe ezabe lokho eletha ama sanctions kithi ay kubeka nini America kubeka nini European Union UK letha nina ama sanctions kuye
Hayi sibongile imalapha ingxoxo yethu ungavalelisa abalaleli njalo ubatshela liphi ilizwi
Ngiyalivalelisa abalaleli ngithi hayi lati sesifuna ukukhangelela khona ngale ku 2018 asikwazi ukuthi sizabe sikhuluma ngeliphi sichama elections yipi siyenze inauguration garbani kodwa isimo sesizimbabwe sinzima kakhulu asebenza nini sibelo something better ku 2019
leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Jenny Williams umkhokheli wenhlanganiso ye Women of Zimbabwe Arise iwoza sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Hayi siyabonga sithandekile ube lelanga elihle Ingoma yama Soul Brothers isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje isizalwane seZimbabwe izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko ethi zingahlaselwa izizalwane zakhonale igama nguChris Gande lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.